Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Vuka njani mtawazo umuhle siyala mungela kumsakazo we Studio 7 namhlanje ngomvulo omhlaka 10 Bandula 2018. Igama lami nguKibs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-MTCT lithi lizaqhuba umnumzana Nelson Jamisa ukuba ngumongameli welizwe leZimbabwe.
Ikuzaba lokuthakazelela njalo kungakhanya kuyikugcobeka kwempumela ukuphumelela okwenziwa yi-MDC ekhethweni okwenziwa njalo ngupresident Nelson Chamisa.
Kodwa ibandla le-ZANU-PF lithi akulunganga okwenziwa libandla le-MTCT.
Lokho ikwephula isisekelo sombuso welizwe, ikwephula umthetho omkhulu welizwe ngezindlela liqale limangalisayo lelo.
Umphathintambo obona ngezabesifazana unkosikazi Sithembiso Nyoni uthi abantu kumele babhadale izikwelede zokuthuthukisa amabhizimusi.
Imali-ke zikhona emabhanga, imali zikhona futhi lakuma-finance institution. Okuhluphayo-ke ukuthi abantu bangaboleka imali kababhadali. Sicela ukuthi umuntu angaze aboleka imali abhadale wenze ukuthi abanye labo bathole.
Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Ibandla le-Movement for Democratic Change elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi lizagcoba uChamisa ngempela viki ukuba ngumongameli welizwe leZimbabwe. Ibandla leli lithi lokhu kuzakwenziwa nguZulu eHarare ngomgqibelo, athi uJustice Lukumalaba kumbe umsekeli wakhe njengalokhu okumunyethwe yisisekelo sombuso welizwe leZimbabwe. UDkt. Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamongameli webandla le-MTCT uthi isenzo lesi kasephuli imithetho yelizwe leZimbabwe.
UPresident Nelson Chamisa uthe emhlanganeni izolo ngevikelizayo ngomgqibelo ukuzaba lomthimba omkhulu kakhulu owe-MDC ozawuthakazelela umnyaka we-OS-19 owokuzalwa kwebandla le-MDC njalo okulwela uzivuse omhle wedemokhrasi kuleli eleZimbabwe. Ngalokho wasesitsho njalo ukuthi njengoba kube nokhetho lapho i-MDC Alliance ekhokhelwa nguye u-Advocate Nelson Chamisa u-President, ikuzaba lokuthakazelela njalo kukhanya kuyikugcobeka kwempumela ukuphumelela okwenziwa yi-MDC ekhethweni okwenziwa njalo ngu-President Nelson Chamisa.
So singathi lapho uyabe kugcotshwa ukuthi usengumongameli kumbe labe lisenza njani njengoba amajaji
u-President Nelson Chamisa ukhulume kwabasegcekeni ukuthi ukugcotshwa kobukhokheli belizwe uqakatheka ngako ngoba kuvela ebantwini beZimbabwe, akuveli kumasotsha emapholiseni kumbe kumajaji. Umbuso uvela ebantwini. Ngalokho nxa abantu beZimbabwe ngobuningi babo bevumile lokhu ukuthi uPresident Nelson Chamisa nguye osengumkhokheli wabo njengoba kutshengisiwe lukhetho, akukho okunye okungenziwa loba ngubani kumbe ngujaji kumbe ngubani okwedlula lokho. Okuqakathekileyo ukuthi abantu beZimbabwe bavotele uPresident Nelson Chamisa. Njalo kufanele sikhumbule kahle ukuthi ibandla le-MDC Alliance elikhokhelwa nguPresident Nelson Chamisa lithole amadolobho amakhansili emadolobheni afika 26 phakathi kwangu-32. Ngalokho-ke kusegcekeni ukuthi uPresident Nelson Chamisa uzabe ekhokhela amadolobho lawa ahlala abantu beZimbabwe kumbe akhangelela impilo yabantu beZimbabwe abafika 81% ebambe lo mkhonomi welizwe. Ngalokho-ke uPresident Nelson Chamisa ukhuluma ngokuthi ukukhokhela lezi zigaba lamadolobho kuzabe kuvunyelwana njalo kugcotshwana ekusaziyo ukuthi uPresident Nelson Chamisa lenhlelo zakhe ze-smart program ezizabe zizo ezincedisa ukukhokhela amadolobho lawa le ndawo ezihlala abantu beZimbabwe kusiya phambili kuze kube lokhetho olutsha.
Ye, nxa sikhangele sibili akubophisi konokho ukuthi kuzaba lokugcoba-gcobana uthize.
Ngeke kubophise phela ngoba indaba yokuthi kulabo hulumende bezindaweni ama-province nabo hulumende ba kuma council kumbe ba local indaba esembuswe esesisekelo sombuso seZimbabwe esabhalwa ngo-2013 ukuthi uhulumende usefanele alungise eseduze labantu kakhulu. Ngakho kusegcikele ukuthi ama council akhokhelwa ngupresident Nelson Chamisa ayi 81% of all councils azenza ukuthi upresident Nelson Chamisa asebenzele izinhlelo zakhe zokuphumelelisa izwe njalo zokwenza ukuthi uzulu weZimbabwe ahlale ngendlela ebukekayo njalo elokuphumelela. Okwesibili okuqakathekileyo yikho lokhu ukuthi upresident Nelson Chamisa lebandla lakhe lenhlelo zakhe ze-smart program zizabe ziphunyeleliswa kunye lamakhansila akhe.
UDokotela Nkululeko Sibanda yisikhulumeli sikamongameli webandla le-MTCT elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa. Sixoxe njalo lo mnumzana Believe Gawule okudalele Central Committee kubandla le-ZANU-PF.
Lokho ikwephula isisekelo sombuso welizwe, ikwephula umthetho omkhulu welizwe ngezindlela liqale limangalisayo lelo. Nxa ngikhangela ngibona ngani sokulokulahleka kakhulu kumbe ngithi okulokuganga phakathi ekwenzeni khona ukuthi mhlawumbe kungabi lokuthula phakathi kwelizwe. Ngibona ngani izinto lezizi ezisesenziwa kulo buchapho ukuthi zamphathe umbane obacebisa kubi laba bantu.
Kumele benzeni khonapho njengoba besithi bona banqoba emadolobheni futhi banqoba lo mongameli u-Emmerson Mnangagwa bathi njalo watshontshwa phela ukhetho, ngakho sekumele benze intando kaZulu.
Kodwa-ke ekwenzeni konke khonokho kuyadanisa ngoba ama kwenziwe konke bahambile nemakhothi bahamba ku-Supreme Court bahamba bani ku-Constitutional Court i-Concorde yafika yalahla udaba lwalo. Lapho akusela ndawo lapho bangaya khona bethi bona hayi sethule udaba lwalo kwaphelela khona phansi. Kuhambe njani ngezinye indlela ngabe kumele bekwamukele kunjalo. Kodwa-ke lokhu asebekwenza lokhu sokuliqala sibethi bedala amacala-ke nxa besenza njani ngoba into ekhona yokuthi ekuceni kwakhona bazatholakala sibedala amacala azababophisa futhi bona ikakhulu ubukhokheli. Njalo umuntu ogcoba upresident vele u-Chief Justice nguye umalaba nguye ogcobayo upresident nxa ngokulandela isisekelo sombuso welizwe ukuthi bona umthetho wesisekelo sombuso welizwe uyavumela futhi ukuthi kungakungahambanga kuhle indaba lezi azikhambe emadalengale ziyethethwa ningaphela emadalengale impumela yakho edale iyamukelwe iloba ngubane wonke ngezinye indlela kuthi ukuthi bona abaamukeli lokuphuma le madale yona ebayikhalela yena le rule of law. Angikwazi sokusenziwa ukuhamba njani la sokulokulahleka selokumangalisayo embona ngani nxa kungasalungisiswanga kuzawonakala izinto eziningi kakhulu.
Bona vele bathi ukhetho lwatshontshwa umongameli Emmerson Mnangagwa kusesikhundleni okungekho emthethweni ngokukhuluma kwabo.
Nxa besitsho njalo kodwa behambile le makhothi bafika ngale kwatholakala amakhothi esebalahle ikhothi yonke ibalahle sibili bonke hayi kutho ukuthi balomnyama nxa benjalo. Kodwa nxa bezaqhubeka futhi benjalo bekwenza ngaleyo ndlela abafuna ukwenza ngibona kuza bafake enkathazweni sibili ezinkulu kakhulu kuzababophisa ngoba sebesephula umthetho kathesi.
Lo umnumzana Believe Gawule okudale le-Central Committee kubandla le-ZANU-PF sixoxe laye ekobulawayo. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lo mnumzana Majobana Ncube igqweda elilwela ilungelo loluntu. Uncube uthi udlala nje okwenziwa libandla le-MTC elikhokhelwa umnumzana Chamisa.
Ngiyaluzwa lolu daba esiye ngikunanzelelayo ukuthi umongameli phela weZimbabwe sowagcotshwa so nxa uChamisa la besithi bayamgcoba ngibona nje kuyinto nje yokuzenzele ukuzidlalela awungeke kube ngiyinto emalisayo ngaphandle kokuthi sithi ngamadlwala ngoba angaze ethi ugcotshiwe kangeni phela e-State House kalayo i-executive power. So njalo umongameli weZimbabwe ugcotshwa ngu-Chief Justice kumbe the next available judge nxa u-Chief Justice engekho. So nxa bezenzela okwabo lokho hayi ngamadlwane akulokunye esingakusho ngaphandle kwalokho.
Kodwa akubophisi yini babancane?
Hayi akulanto akulacala yinto nje yokudlala nje kuphela.
Nxa sisikhangela sibili kungela ojaji bolabo vele kungazani akusebenzi?
Hayi angeke kusebenze ngoba phela yikho ngithi nxa ugcotshwa kulandela isisekelo sombuso esikhulu esithi i-constitution kwenziwa kulandelwa kusenziwa njalo ngu Chief Justice kumbe omunye judge. So nxa bezenzela okwabo kungazange kwenziwa ngu judge njalo kungaswe into eyenziwa kulandela iconstitution, hayi kuphongukwenza kuphela.
Umnumzana Majobana Ncubela, igqweda elizimele lodwa elilwela ilungelo loluntu, sixoxela ye ekubulawayo. Abaphathintambo bakarhulumente abasanda kukhethwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa bakhangelwe ukuthi bazathatha izifungo zokuqala umsebenzi lamhla eHarare. Abaphathintambo laba bangamatshumi amabili bakuqela umnumzana Mthuli Ncube okhethwe ukuba ngumphathintambo wezemali, unkosikazi Kirsty Coventry labanye. Kusenjalo ezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Bhritane zithi ziyamukela urhulumente obunjwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngoba ukhethe abantu abatsha ukuthi babe ngabaphathintambo benhlangothi zikarhulumente ezijiyeneyo. U-Ezra Jesus Banda usethulela lolu daba.
Iningi lithi liyajabuliswa ukuthi umongameli Mnangagwa uthathele amatomu iziphathamandla ezihlukeneyo. Unkosikazi Musa Madondo olesifiso sokubuyela ekhaya ngomunye walabo abathazelela okwenziwe ngumnangagwa.
Siyayemukela ikhabhinethi entsha efakwe ngumongameli wethu kutshengisela ukuthi khona sokutshintsha eZimbabwe, izinto eziningi sezitshintsha eZimbabwe and hopefully bazaqhubeka ngomsebenzi wabo omuhle abazaqalisa ukwenza.
Namundli Mabayiza, umsekeli womanyano we-Movement for Democratic Change Alliance, laye uthi uyamukela abantu abakhethiweyo.
Ye imangalisa abantu abaningi kade singakucabangeli, ukhiphile abanye akade babona bengenza umsebenzi kahle, njalo mbona ngani ufaka abantu abalolwazi ku-department yakhona yena leyo, kwenze kahle. Ngakho-ke sibafisele ukuthi basebenze kube lobubelo ezweni lakithi.
Khona njalo abangasuthisekiyo ngombuso kaMnangagwa, umnumzana Nathamo Mpofu ngomunye wabo.
Umnangagwa kavele wehluleka nje, ngawe uyaziphumela nje atshiyela abafana abazenza into esikhanyayo laphana. Igovernment yasikhathele ngayo thina abantu bafuna ukuzenzela imali zabo without them being involved. Yabo khasibasithethela abantu babo abazafunda obanothi baqale badle, thina lokho esikhamisile lokho sifisa ukuthi ngayo into ziyaphumelela.
Usezana Sizalobuhle Nyathi uthi ujabulisa ukukhethwa kumphathintambo wezemidlalo uKirsty Coventry.
Kanti mina ngathi ukufa kuKirsty Coventry yinto enhle. Ngumuntu okhona kwezemidlalo, ngumuntu okwaziyo izinto ezidingakalayo kusport, okwaziyo ubunzima bokuba kusport, umuntu oyaziyo ubuhle besport. So uzananzelela laye izidingeko zabantu besport.
Ngakhethwanga kudalela ekhabinethi abahlala kakhulu kudalaleli bagoqela umnumzana Simon Khayamoyo, umnumzana Obed Mpofu, umnumzana Patrick Chinamasa lodokotela uDavid Barrenyatwa. Ngimele Studio 7 eLondon, igama lami ngu-Ezra Jesus Bana.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo we-Studio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo usiyafika ngolwesihlanu? Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 la ku-15460 kHz ku-short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube-Facebook ngukhasi le-VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma ku-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku-Facebook ngukhasi lethu ele-VOA Ndebele.
Umphathintambo wabesifazana unkosikazi Sithembiso Nyoni uthi abantu beZimbabwe akumelanga bethenge izindlu kumbe izimota ezinhle ngemali yokuthuthukisa amabhizimusi. Unkosikazi Nyoni uthi baningi abantu abathatha izikwelede emabhanga babe sebethenga izimota ezilentengo ephezulu, izindlu ezibukekayo lokunye okubajabulisayo. Uthi imali ebolekwayo kumele isetshenziswe ngonanzelelo. Ake sizwe ixoxwa ngodaba lolu kwabesifazana lokudinga imali yamabhizimusi.
Abantu bacabanga ukuthi ukusungula ibhizinisi kumele uqale ube le mali, qale ube le idea first ukuthi uvele ufuna ukwenzani. Lapho sokutholile ufuna ukwenza, ngoba ukuze ube le bhizinisi encane kumele ube le idea yokuthi ufuna ukwenzani, ufuna ukukwenzela ngaphi, ufuna ukukwenza ngani, ufuna ukukuthengisa ngaphi khonokho ufuna ukukwenza, ufuna kuza kuba yimalini. Ungafaka konke lokho ndawonye usuzodinga imali, iproject yakho iyaphumelela. Imali-ke zikhona emabhanga, imali zikhona futhi la kuma-finance institutions. Ukuhluphayo-ke ukuthi abantu bangaboleka imali kababhadali. Sicela ukuthi umuntu angaze aboleka imali abhadale ukwenzela ukuthi abanye labo bathole. Kodwa izimali ezokubolekisa zikhona sibili.
Ye, khonoku-ke okuthiwa yi-collateral-ke bayakuthola ngapha abantu.
Ye, kathesi amabhanki amaningi sebesithi bona lapha liyi-group of 3 or 5 liyagarantiyana lina. But abantu-ke abaningi bacabanga ukuthi kumele imali iphongukuphiwa kungelasibambiso. Akula nto enjalo ngoba imali leyo phela ngesizwe is public money. Bantu bangakhohlwa ukuthi phakathi kwethu bakhona abanye abangamatsotsi. Phakathi kwethu kukhona abanye abalungileyo abathatha imali babisele. Kodwa labana-ke abathatha imali bengabiseli, besebephongukuyidla yini? Lo anobiselayo abeseluza yini? Kumele ukuthi sibhalanse khonapho. Lapho le nkomo bambisa ngenkomo zakho ukuze ubone ukuthi umqoqo ngembuzi zakho, ngetafula, ngefriji, kumbe lapha lingabangane ligarantiyana.
Nxa sokubuya lokho kuthiwa ngama-project proposal ukuthi ubhale kubeke sobala ukuthi ufisa ukwenzani, kambe ngobani abakwenzayo khonapho kuhulumende? Liyakwenza lina yini?
Abantu asibalobeli ama-project proposal, kumele bazibhalele bona. Nanso enye into uzokuthiwa kufuneka ama-project proposal, kufuneka ikharatholali. Lapho ufuna i-grant, hamba kuma-NGOs baza kunika ama-grant. Lapho ufuna imali yebhizinisi, buya kuma-banks. Ama-banks balo mthetho wabo ukuthi kusetshenzwa so. Abantu bangahlanganisa izinto. Take business like business. Ngoba singabe silokhu abantu sibaqambela amanga ukuthi thatha imali ungazange ube le business plan. I-business plan iyakuncedisa, iyamtshengisa umuntu ofuna ukukunika imali ukuthi you have thought through what you want to do. Ungayibhala noma ngesiNdebele ukuthi right, ngifuna engukhangeleleyo yikuthi ngifuye inkomo. Inkomo leziyana bengifuna ukuqala ngezinhlanu ezifika zezingu-4 lenkunzi ngisenze isibaya sengilaso. Konke lokhu anakutshengisela ukuthi uhlelekile ngebhizinesi ofuna ukuyenza. Lapho ufuna uhambe-ke kuma-banks kumbe ku-ministry bakunika i-outline ezakwenza ukuthi ucabange kuhle ngezinto zonke ofuna ukuzenza. I-business plan, nothing wrong with that. It's an important document eyiyona ezakwenza usebenze kuhle izinto ofuna ukuzisebenza. Abantu bengasoli sibili ukuthi indaba zithiwa collateral. It's important. Indaba kuthiwa sibhale i-business plan. It is important. You can't go into Washington or London ufike uma-streetini ukuthi ngifuna imali. Bayakuthi where is your business plan? Kodwa ungahamba ngale business plan, you have somewhere to talk from. We want SMEs to end up there. So akumelanga sibatrain ukwenza ama-shortcut engabafikisi phezulu lapho kufika khona abantu.
Ngunike-ke leli thuba njengomphathintambo wezabesifazane ukuthi ukhulume labo mama cha khonapho sizwe mama.
Mina ngifuna ukuthi kubo mama bakwazi ukuthi siqakatheke kakhulu. Njalo omama balama-ideas amaningi kakhulu. Ngabakwazi ukuthi khathesi balo minister ozimisele ukulalela, uminista ozimisele ukubasebenzela, uminista ozimisele ukuthi abakhokhele, labo bamkhokhele ukwenzela ukuthi sakhe isizwe sethu ndawonye. Laba sebebuyile kimi bathi ngenza ama policy for economic empowerment. Ngifuna ukubathembisa ukuthi very soon ngiyabe sengibiza throughout the nation ukuthi this is what the women want. Asikwenzeni ngalindlela ngalindlela labo futhi besitsho ukuthi kungenzeka ngalindlela ngalindlela. So abalamanye ama ideas kabawalethe ukwenzela ukuthi ngihambe ngokufunwa ngabantu. Ngingaze ngazicabangela konke in case ngihlanhlathe abantu bachiye ngemuva.
Wakuthola njani? Wakubatshelisiswa?
Ihofisi yami iku government complex emhlahlandlela. Emhlahlandlela yeyikhona kobulawayo and eKagubi ikhona eHarare. Njalo kuma provinces wonke iMinistry ye Women Affairs and SMEs kulama officers khona ngale kuma provincial headquarters. And through ama ministers amacha awe lokuzwe ngama ama provincial ministers of state bangaya khona ngale bazabalayela ukuthi iministry yami bayithola njani.
Alikhethi ukuthi lo nge-MDC, lo ngezano, lo ngwani ngwani?
Sikhethi muntu. Bona abantu yibo abazisukuluzayo. Kuyangihlupha sibili kakhulu konoko ukuthi thina sisebenza lo muntu wonke, kodwa uzabona umuntu segoqa izandla athi lokhana ngokwezano. Engakwazi ukuthi ngokwenza njalo, a lot of people have lost opportunities. Sithi sesikhethe umhlaba, sengikhona sebewufuna. Kodwa ke sathi sithatha umhlaba kwathiwa ngokwezano uyekelani. Abantu besithi bathi sethatha amaloni kuthiwa yekelani ngokwezano. Abantu bathi sebenothile sokuthiwa yekhangelani siyachiywa. Mina ngifuna wonke umuntu ozimisele ukuphumelela eZimbabwe wozathatha. Asikhethi ukuthi uyiphi iphathi, asikhethi ukuthi uyiphi umhlobo, asikhethi ukuthi uhlale edorobheni kumbe uhlale emakhaya. Esikufunayo yinhliziyo yakho enhle ezimisele ukusebenza lokuphumelela. Ukuthi uvela ngapho lokuthi ngibana silandaba lapha. Esikufunayo ngumuntu omqoto ofuna ukusebenzela iZimbabwe lemuli yakhe.
Unkosikazi Sithembiso Nyoni umphathintambo kahulumende obona ngabesifazana. Sikhulume laye ekobulawayo. Kusenjalo ikona ngaleke kobulawayo abantu abasebenzela iNational Railways of Zimbabwe balokhu bekhuluma ngokuthi amapentsheni yabo kumele ame ngaphi. Kulabanye abakhuluma besithi kule nkampani esihlolisisa okungenziwa ukwenzela ukuthi uloliwe engaphi imali yezisebenzi, engaphi izisebenzi imali. Leke imali yepentsheni. Ake sizwe owayekunhlanganiso i-Railway Pension Fund, uMnumzana Petnico Moyo ekhuluma ngodaba lolu.
Okuhluphayo kwamanje ukuthi they've since realized after we i-triennial evaluation ka-2015, yeah, kwaba le deficit enkulu. And i-company, i-railways, is not able to forward ama-contribution elokuze ku-pension fund ngokwayo. As a result, it is difficult to cover a deficit and it's offloading a number of people abakhitshwa emsebenzini going into pension. Imali yabo ibivele ingangeni khona ngale, but because of the agreement okuthiwa i-DB, i-defined benefit scheme, they cannot be denied ama-pensions abo in full, even if bebesebengasa contribute. Actually, if it was insurance, it would say ama-policies abo would have lapsed yabo. Sebenze ukuthi baqale ukuthi baye ukuthiwa i-defined contributory scheme. Leyana, you outsource imali zabantu individually to some of these places like Old Mutual and all these insurance companies. Babhenkele umuntu individually, which means okutho ukuthi sokuyamele bakhangele ukuthi kube le-cut off date. I-cut off date leyana nxa isiba khona, bevumelana lalabo abasebenzayo. It does not affect the current pensioners. It only affects those who would be abazakuba ngama-pensioners later on. Kodwa-ke bale exercise abayenzayo kukhanya izisebenzi ziyala totally. But nxa kunjalo kungangcono idlidizove yonke. I-contract yabo yayikhuluma nge-DB, kazange ikhulume nge-defined contributory scheme. And i-railways kungani isikhona ikhuluma namhlanje ukuthi isilama-challenges. Yena yayingatsheli abantu ama-challenges from onset.
Singathi-ke imali engani iyahlupha ngiyamapensheni yale ukuthi i-railway kayisenelisi ukuthi ifake imali kupensheni. So singathi abantu akumele bathole amapensheni baningi kanganani abantu abangani babhekene lo daba lolo?
Hayi, baningi. I-workforce currently ngingaqamba amanga, I don't want to be a wrong figure. kodwa baningi but iskimi yangkhona bekuvunyelwana ukuthi kungaba ukuthi labo asebesalelwe yi-5 years bazasala beku-DB kodwa laba abale long term yokusebenza ibabaza kufakwa ngapha ku-DC which means uyabe usuzicontributela imali yakho wena i-company ingasela liability ngawo i-company isizenze i-CC ku-pension scheme total.
Kwenziwa njani kono?
Kubona la.
Kwenziwa njani?
Kulama experts kuthiwa Minerva. Kulama experts it can be done. Vele ngesinye ngenye indlela kuyafana lokuthi you can do okuthiwa ngiyazi ngesilungu i-discontinuous evaluation. Liya evaluator libone ama values e property yonke pension fund. Bese li-divider ke ukuthi i-properties ezinje zingaya kuma-pension, current pensioners. Lezi zingaqhubeka zisezela laba abaza kuya ku-pension in future.
So ubone ngani ke kungafika ibanga lokuthi i-railway ithengise izindlu kumbe ithengise amatolokisi kumbe okunye kwenza ukuthi kulungise konke khonokho kwe-pension?
I-railway vela isela zindlu zokuthengisa. Angazi nxabe ngathengisa ama-properties apho. But izindlu bazithengisa kudala vele. Nami ngihlale endlini engayithenga e-railway. So abangakwenza ukuthi kumbe angiboni vele ukuthi bazakwenze njani kodwa kukhanya ngani bakhangelele ukuthi bathole imali from some investors ababona ngani bazasayina labo i-contract ukuthi babancedise to cover up into the pension fund.
Kodwa kukhanya kulukhuni phela lokho baba moya.
Akukabi nekliyelo, akukabi le ndlela sibili eyobala eyokuthi kungenzakala njani. Kodwa nxa bekhuluma bona abakhanya bele themba lokuthi hayi sooner or later ngoba kukhona okunye sokusayinile. Kodwa ke ngingazi ukuthi bazavuma ukuthi bathwale isikwelete esingaso sabo. Angikwazi la.
Singathi ke nxa sukhangele sibili abantu banengangani nxa ungafaka nje inani elingaba ngesikhiwa kuthiwa yi-estimate yabantu vele abathola ipentsheni ngaphansi kwaloliwe.
Abathola ipension okwamanje give and take bangaba ku-around 5,000-6,000. Then nxa sebehlangana la labo kuthiwa labo engibathoyo yinguye wayesebenza e-railways okuthiwa yipentshina ngokwakhe. Kodwa silamaxhakela kulalabo abanye asebathonayo bathiye umngabo kumbe weza ngoyindoda osele eyi-widow wa kumbe i-widow. Nxa sesihlangana labo labantwana abancane abangakakwanisi ama-18 years bangafika ama-16,000.
So bo laba bantu ke baza babanjwa ikhonokho esikhuluma ngakho?
Labo ababevele sebe ngama-pensioners lama-widowers baza basala ku-DB yona leyo akade bevele beyihola and akuba affecti lokhu. Kodwa labo abasasebenzayo yibo babe sebele mali si-investwa separately.
Abantu abathola ipentsheni vele bathola malini nxa umuntu wakuloliwe khonapho?
Hayi leyi nzima leyo ngoba kuya angithi kule okuthiwa i-formula esetshenziswayo and so iya ngeminyaka oyisebenzisileyo lokuthi wawuhola malini avelekakazi azifanani imali zankhona.
Kodwa singathi uhola imali enilutshwane encane kakhulu uyawahola malini?
Currently bakhona ba less than 100 and kuze kube nzima ke laba abafelwayo ngoba lo owafelwayo uthola ingxenye yaleya melitholwe ihafu yaleya melitholwe ngumnikazi wepension. Asithi mina ngabhubha namhla mina ngithola 400 kutho ukuthi mase ngitshonile umkami usezathola 200.
Siyabona
nxa umuntu abehola 50 kutho ukuthi umkakhe abe sehola 25.
So abathola imali eningi ngoba ngabe abanye bathola kuma 400-500 kwenzakala khonokho?
Bakhona abahola kabahambe kadesi laba abalama service up to about 40 years bafika kuma 1,000 something.
Lo ngumnumzana Abednego Moyo owayekunhlanganiso ye-Railway Pension Fund sixoxela ye ekobulawayo. Singakehlukani ngokuthi sikhangele ezinye iindaba ebezikhokhela lamhlanje. Ibandla le-MDCT lithi lizagcoba umnumzana Nelson Chamisa ukuba ngumongameli welizwe leZimbabwe. Kodwa ke ibandla leZANU-PF lithi akulunganga okwenziwa libandla le-MDCT. Umphathi Tambo obona ngabesifazana unkosikazi Sithembiso Nyoni uthi abantu kumele babhadale izikwelede zokuthuthukisa amabhizimusi. Silugqiba lapha-ke uhlelo lwethu okwamanje ngolivalelisa emoyeni ngenjabulo ngu-Cape Stube.